elingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande sidivana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje ke sixoxa lo nkosikazi Tendai Priscilla Banda ofuya inkukhu ezithiwa ngama quail birds zinyoni ke lezo okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo Tendai Priscilla Banda
ngiyabonga
ya ungasitshela ngokufuya inyoni lezi okuthiwa ngama quail ukuthi uhambisa njani
okuqala ama quails ajengeinkukhu bafuna indaba yokuthi afree amele ukuthi ungathi uwagcine indaba ukuthi vele akula freedom kafuna futhi ukuthi ungabanyutsha amanzi amelana athi amanzi adle ale ma-problems amalutshwana ngingatsho njalo ngathi they are easy ukubreeder than any other bird that I would say
okwamanje sikhuluma ufuye ama-quail birds amangaki
kathesi mina ngile 270 ngaqala nge-35 35 wangikhona umele ube le 1 i-3 hens to i-1 cook yangkhona ungafaka ama-cooks amaningi ayalwisana ayalimazana kakhulu ukuthi they end up ayabulalana so into engcono yokuthi umele ufake i-3 females ne-1 male but i-cage yangkhona ngabe le 40 kumbe nge-50 ukwazi ukuthi ama-males mangaki ayahambelana yini nama-females angkhona
siyasizwa abaningi besithi amaqanda akhona ayelapha uwathengisa malini njalo ulawona
yeah ama quails ayenza ayalaya 2 eggs a day ukulapha mina ish mana ngikutshela iqiniso ukuthi ukulapha kuyafanana njenge angiyakwazi ukuthi i-spinach bathi iyancedisa ngegas so mina ngizothi ama quail beds amaqanda angkhona ayancedisa ngama nutrients angkhona aphakathi kuwo ayancedisa but ukuthi ngithi uyalapha lokhuya mina lapha I don't think ngingatsho njalo
uthengisela ngaphi njalo kule mali yini lokho kwenza
ye mina ngiyathengisa ngaqala ngithengisa $5 a crate and then sesireducer kathesa ama price because asegcwele umuntu wonke osenza i-quail bread i-market yangkhona it's not as large as I would want it but ama restaurants amaningi ayathatha so mina ngiyathengisela just a few individuals and because angila capacity yokuthi ngingathengisa ama restaurants but ngawule capacity because abanye bayenza about 5,000 eggs ngani bona lawo ngobathengisa ema supermarkets and other places but kule mali because kafia inyoni zangkhona azife masinya zilula ukubreed as I said earlier on and ngiyabona ukuthi since abantu bonke basekwazi ukuthi i-quail bed kuyini and amaqanda angkhona bayazi ukuthi vele ayanceda health wise so abantu abaningi vele basiyadinga
yona inyama yakhona ke bayithanda yini abantu njalo uthengisa malini
inyama mina ngiyawazi imnandi sibili it's very good mina ngiyathengisa ama adult birds ngama $3 $2.50 depending ukuthi how big it is ukuthi ikhule njani inyoni yangkhona so far I've sold ngathi 50 I've not akula ama complaints abantu bakhona bathi bayathanda inyama yangkhona and bayafuna ngilama orders ukuthi mina ngikwanisa even ukuthi ibambe ama orders angkhona because abantu abaningi bayakubuza ukuthi inyama yangkhona nga bayafuna
ungasitshela ukuthi ufuyela ngapi kwendawo eZimbabwe la
mina ngiyafuyela endlini yami ngilama cages angkhona and then ngifakele ama cages but ngizwe abanye bethi kungcono ukuthi uzifake phansi mina ngihlala eHarare but ngihamba enye indawo eBlayo bafuya futhi kona ama quail birds
sikufisela inhlanhla esikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleni
ngiyavalelisa ngiyabonga sibili ngesikhathi esinike sona
hayi lathi sibongile ubelela ngelihle
ngiyabonga
Aloke ngunkosikazi Tendai Priscilla Banda ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba